sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 27 kumbimbitho 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Uhulumende lo, uhulumende obhidliza izimali, bagqida izimali zama-diamonds, bebhidliza ibandla kunathanjwa ngaphansi kwelizwe. Khathesi sikhangelane lenkinga, akusela mitshina. Kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo, kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuluza abantu abatyekiselayo.
Ezinye izidumbu zabantu abafele kungozi yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina yokwenza lumsebenzi.
One of the challenges that we have realized with the local med service when they give in early warning.
Esesikunanzelele ukuba lapho abezomkhathi besethula imibiko yabo abalayo indlela eyiyo abayisebenzisayo etsho ukuba nxa sekulungiswa kumele kuthunyelwe umbiko okulingisa uzimbathi.
Ingcwethi ezibona ngezomkhathi sezikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise indlela zokulimukisa uzulu ngengozi eyabe isiza ikakhulu ephathelane lezomkhathi. Amalunga ekomiti yedale lePhalamende e-Standing Rules and Orders Committee apotapote esigabeni zeManicaland leMaswingo namuhla ehlolisisa umonakalo obangelwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ezinye zezidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho ucyclone Idai eManicaland ezibikwa zisedlula amakhulu amathathu zilokhu zingakagejwa zakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ukuze zingcwatshwe kakuhle ngesizathu sokuthi uhulumende uthi akalayo imitshina yokwenza lomsebenzi. Ezinye zezidumbu lezi zimbokotho ezinkalakatha zamatshe athwelwe ngamanzi adinga ubungcithi obuthile ukuze asuswe. Iziphathamandla ze-European Union ezethekelele eChimanimani namuhla zithi akulandlela yokukhipha izidumbu lezi ngobunengi okwamanje. Lanxa kunjalo izimuli ezilahlekelwe izihlobo lokhe ziphanda ngezandla zikhipha izidumbu lezi loba nje kungelula. Uhulumende uthi inani labafele kusehlakalo lesi okwamanje likukhulu elilodwa elilamachumi afika phose ayisishiyagalombili 179. Iziphathamandla ze-European Union leze United Nations ezethekelele eManicaland zithi zikhathazekile kakhulu ngembiko yokuthi amalunga ebandla leZANU-PF ancitsha amalunga e-MDC ukudla okuphiwa abakhukhulelwe imizi i-cyclone. Abezinye inhlanganiso ezizimeleyo bathi sebehluthunelwe umsebenzi wokwaba ukudla lokhu ngamalunga eZANU-PF. Imuli ezidinga uncedo oluphuthumayo eManicaland zibikwa zidlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,000. Siqoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya ngalolu daba.
sokutshengisela phela ukuthi vele asikaguquki ukusuka ku-1980 lapho ezazisa khona uzibuthe. Uhulumende lo uhulumende obhidliza izimali bacida izimali zama-diamonds bebhidliza imali zakunathanso ngaphansi kwelizwe. Khathesi sesikhangelane le nkinga akusela mitshina, kungathi uhulumende engela mitshina yokwenza njalo kodwa bele mitshina yokuthenga imibhobho lezimota zokuhlukuza abantu abatshengiselayo. Hhayi, akulunganga lokho.
Khona kuyini okubenqabela ukuthi bacele usizo kwamanye amazwe?
Uyabona ukuthi ukucela usizo kwamanye amazwe emfowethu akunankinga. Kulamazwe amaningi avelelwa izingozi lezi zamanzi, ama-earthquake esicela usizo. Kodwa amanye amazwe avama ukuthi ancedise lapha elehlwile kakhona nxa lingelazo izinto ezolwezinja. Ngizwa kuthiwa khona kuyadingwa izinja ezivela eSouth Africa, kukanti vele thina kanti izinja ezivele zikhona ezamapholisa lezana zitrainwane, ngoba sokuyingozi lokhu futhi bafanele bahambe emazweni bayecela uncedo ngoba sokuphambanisekile vele.
Uthini ngembiko le esiyibonayo esiyizwayo njalo ethi amalunga ezanu-PF sehluthune uhlelo lokwaba ukudla okuphiwa abantu laba bathintwe yi-cyclone?
Lokho kuvele kuvamile ukusela lobuqili lobudlwangudlwangu obuseqembuni lezanu-PF leli vele kusegazini labo. Ubuhwaba bakhona ngapha, abantu bayakhala ngezinye indlala, abalamizi bafuna ukudla ngapha. Laba sebevele sibekhangele njengamakhanka amelele ibhalabhalesi eselifelodwa. Ye, ubusela bakhona buvele bukhona, abasuze buphele. Akusethusi mfowethu ukuthi abantu bezanu-PF bazantshontsha ukudla lokhu.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe. Kunjalo nje ingcwethi ezibona ngezomkhathi sezikhuthaze uhulumende ukuthi athuthukise indlela zokulimukisa uzulu ngengozi eyabe isiza ngokuthumela imibiko ezwisiswa iloba ngubani ukuze kwehliswe inani labalahlekelwa impilo. Hashi lokho okuvelele ilizwe ngemva kwezulu lesiphepho elecyclone Idai elidale umonakalo omkhulu eManicaland. Kubika uMavis Gama.
Ingcwethi ezibona ngokuguquka umkhathi zikhuthaza uhulumende ukuba afunde ukulungiselela elakusasa ngokulungisisa amaphutha abe khona ekuphathweni kwengozi ezedlule ezifana lengozi yezulu lesiphepho ele cyclone Idai elisanda kwehlela izigaba zeManicaland, Mashingo leMashonaland East. Enye yalezingcwethi uDr. Leonard Unganayi uchasisa ngabakunazelele ngomonakalo obekhona eChimanimani leChipinge.
One of the challenges that we have realized with the local met service when they give an early warning.
Esesikunanzelele ukuba lapho abezomkhathi besethula imibiko yabo abalayo indlela eyiyo abayisebenzisayo etsho ukuba nxa sekuyisho kumele kuthunyelwe umbiko wokulimukisa uzulu. Ukubona kwami ngesinye sezikhelo ezikhona kwezokusabalalisa imibiko ephathelene nezemumo womkhathi.
Enye inkinga ekhona uDr. Unganayi uthi yindlela ababona ngezomumo womkhathi benza ngayo elizweni bengacebisa uhulumende ngokwaneleyo.
Because you don't want to just say this is going to happen without a proper advisory. So some of those gaps.
Akumelanga ukuthonga ukuthiwa lokhu yikho okuzokwenzakala kungekho ndlela zokucebisa okumele bacetshiswe. Lokhu ngokunye osekulungisiswa ngeqiniso lokuba kunyanga ezimbalwa ezilandelayo sizawubona umahluko kundlela bethula ngayo imibiko yokulimukisana.
Omunye wabaculi besifazane elizweni unkosazana Edith Katiji owaziwa ngelokuthi Edith Weutonga uthi kunengi okwakungenziwa ngabakunhlangothi ezehlukeneyo zempilo okubalisa olwabaculi ukulimukisa uzulu lohulumende ngengozi eyayizolethwa lizulu lesiphepho elecyclone Idai okwakungasiza ukwehlisa inani labalahlekelwa imiphefumulo.
abahlabelela abaningi sihlala thi social media bathi bese ngakhulumi ngakho and mina njengo it is othonka ngezenhliziyo yami ibuhlungu ukuthi I think ngabe sancedisa abantu abaningi ngokukhuluma ngakho ngokuhlabela ngokuthi siqaphelisa abantu ukuthi hayi ikhona ingozi ebuyayo suka nini lapho elihleli khona suka nini lapho lalela nini lihambe liyehlala ku higher ground bathi asenzanga khona
uEdith uthi kumqoka ukuba sizinuke amakhwapha njengelizwe sibona ukuba singenzani ukuthuthukisa indlela esiphatha ngayo izehlakalo eziyingozi
kathesi sesibhizi sesipointa sesikhombana ngemini but idamage has been done abantwana sebefile ikusasa lethu selifile abantu abasela ndawo zokuhlala abasela ukudla abasela mizi abasela lezimfuyo abasela but kukhona vele ekwakumele sikwenze thina njengabahlabeleli esingakwenzanga and ngithi le kumele ibe isifundo ukuthi kusasa ungathiwa khona laphana kuyabe kule 65 degrees baleka nini siyabaleka siyenzani siyazisa umphakathi ukuthi hayi lapha njengabahlabeleli zwanini ukuthi kuthiwani kumele sihambe
kusenjalo umphathi ntambo wezabelo engumgcini sihlalo wequla labaphathi ntambo abakukomidi ebona ngezokulondolozwa kwemvelo lokwenqabela ingozi umnumzana July Moyo uthi kuningi asebekufundile ngemva kwengozi edalwe yi-cyclone Idai.
For instance, the center that we want to create is being financed by a Strive Masiwa.
Nakube yindawo esikuba khona nokunaphakathi ibe nemithina yakulezi nsuku okufana naleyo esetshenziswa kwamanye amazwe esiza ukwazi isimo ingozi ingakabi khona nokuthola ulwazi olwaneleyo lapho ithe yaba khona leyo ngozi.
Iningi lalezi ngcwethi zithi okunye ungasiza ukwenqabela ingozi yalolu hlobo njengaleyo elethwe lizulu elesiphepho yikufundisa uzulu phezu kokuqakatheka ngokulondolozwa kwemvelo yona esitshabalala osekubangele ukuguquka komumo womkhathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Amalunga ekomiti yedale lePhalamende eStanding Rules and Orders abhodabhode esigabeni zeManicaland leMaswingo namuhla ehlolisisa umonakalo obangelwe lizulu lesiphepho athi umumo mubi kakhulu kulezi ndawo njalo abantu balokhu begebha bedinga izihlobo zabo emanzini lalapho okudilike khona. Unkosikazi Lillian Timvios obekuleli qula uthi baza kwethulela uhulumende kanye ledale lePhalamende umbiko ngabakufumeneyo ukwenzela ukuthi kulungisiswe lolu daba.
Amanzi khona izi zonke ziakusela indlu kulaphathe kule indlu khona kulamatshe amakhulu baphansi khona. Ngifike bethi kwakhona bathole belokhu izolo athole abantu abathathu khonapho imuli lokhu ezilokhu zezigebha zidinga abantu izihlobo zabo. So kulo munye ugogo bakithi over 60 years I think ade lokhu begebha uthole lokuza umakoti wakhe lo mntwana wani. So athi siredinga i-7 year old.
Bekungela abantu ababancedisayo njengamasotsha kumbe abanye abalolwazi olujulile.
Akulalutho gaya kuthiwa khona khona abangani ade bebuya bencedisa kodwa baze badinwa labo ngokuthi akula stafu esifikayo ngale akulalutho. And then kuthiwa kwakhona kule ndawo lapho kuthiwa kwakhona kuphiwa abantwana kuphela isitafu umfazi ka-MP wangikhona lwana kuthiwa ngusakho kumbe ibizo lakhe mbani ukhiwa lwa umfazi wangikhona kuthiwa khona ama-2 years old and below kuphela. So abantu kwaphana vele amashopu angikhona kuthiasebeqheza izinto vele akulalutho ade kufanele ukuthi amasosha abencedisa kodwa kuthiwa vele bazivulela kwapha abasancedisi
ukuthi abanye abantu abenelisi ukuthola ukudla abanye bayakuzuza
yini. hayi ukhanye ngani kulokuyikhempu lapho okuhamba khona abantu bona abaphiwayo abalamakhadi bona ngobodwa abaphiwayo nxa kungela vela kuyo so yinto le efanele ukuthi vele sithe khona sigabhalile iziphoti akulungiswe bakithi ubuntu bethu akusi angikwazi ukuthi ubuntu bethu bangaphi kumbe shuwa you know ukuthi kwakwakhona wena then angikwazi ukuthi ngingathini kodwa kubuhlungu so sike sahlangana ne-NGO sesiphuma sabatshela sathi hhayi abahambe ezindlini bephe abantu ukuthi bethe bebe yibo abapha abantu hayikhona ukupha abantu laba ma-politicians because ya ukhanye ngani sebe-politicize i-aid yankulu namhla sihambe e-Chipinge akulamanzi e-Chipinge ngokuthi kwakwakhona ama-pipe sonke athethwe ahamba
lo ngunkosikazi Lillian Timvios olilunga lekomiti yedale lephalamende e-Standing Rules and Orders njalo engowebandla le-MDC ubexoxa ecingweni loStandekile Mhlanga we-Studio 7. Ibandla le-MDC lithi liphatheke kubi kakhulu ngomfanekiso ogcwele enkundleni zokuxhumana oveza isikhulumeli salo unkosazana Linda Masarira ezithandele ngelembu leZANU-PF elilomfanekiso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi labasekeli balo bakhathazekile kakhulu. Ngokunjalo lithi selithume umkhokheli walo unkosazana Thokozani Kuphe ukuthi ahlale phansi loMasarira kusasa azwe ukuthi kuyini okwenze wavunula impahla yeZANU-PF yena engowe-MDCT. Lanxa singenelisanga ukukhulumisana loMasarira ingcazelo ayiphe embikweni awethulele uZulu ngeWhatsApp ngeyokuthi wathandela ngelembu leZANU-PF ngoba wayekwabozala njalo wayengelalo elinye ilembu ayengazithandela ngalo. Sixoxe lomgcinisihlalo we-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Kuyinto esihluphe kakhulu njengebandla-ke ukuthi hawu sesibona omunye wethu esegqoke izigqoko zebandla leZANU. Kusihluphe kakhulu-ke kuyahluphe kakhulu ama-structures ethu abaningi-ke babuhlungu into yangikhona ibuhlungu. Kodwa-ke engingakutsho ukuthi njengebandla elihlonipha-ke isisekelo sebandla i-constitution yebandla sizathatha amanyathelo ahlonipha i-constitution yebandla njalo ahlonipha abantu abasekela ibandla kanye neZimbabwe yonke jikelele esekela umbono wokuthi iZANU siyehlulekile. Indlela-ke esizayenza ngendlela ehloniphekayo, indlela ehloniphayo, indlela njalo ezakwenza ukuthi bantu babe nethemba lokukholwa ukuthi sile ndlela esingahamba ngazo izinto ukuthi nxa singathola intshukuntshu yokuba sembusweni kuthithi izinto zingakhanyiswa ngendlela eqondileyo.
Yena selike lahlangana laye yini lazwa icele lakhe?
Besingakahlangani laye kodwa-ke umkhokheli wethu uzabe ehlangene laye kusasa. Silelele-ke ukuthi akhulumisane laye ezwe-ke leyo mbono wakhe andibana-ke singakaze sitshele umphakathi ukuthi kuyini esizakwenza.
Kubasekeli benu la sebantwini nje abathe bebona lokhu banakanele ukuthi selilobudlelwano lebandla leZANU-PF lithini?
Esingakutshoyo ukuthi mhlawumbe kulamaphutha athile ekade lokhu senzakala esenziwa ngabanye babakhokheli benza ukuthi-ke abantu babe nombono onjalo. Sesikunanzelele-ke ukuthi kufanele sithathe inyathelo lokuthi silungisise khonokho okwenza abantu babone okungayisikho okuyimelwa libandla. Engingakutshoyo ukuthi thina asingake saba i-extension kumbe ngisithi i-appendage yeZANU kumbe ngithi sisekele iZANU ngesintu lanxa kutheni ngoba umsebenzi wethu kumbe ukuba yithi kwethu yiku-opposa iZANU ngezinye indlela ukuba yithi kwethu yikuphikisana leZANU. Akula muntu ongasekela lo aphikisana naye usekela lo odlelana naye hatsho ophikisana naye. Okwakathesi siphikisana naye iZANU asinasizathu sokuthi sisekelene laye. Njalo labo esibabona besenza lokho okuyabe kukhombisa ukuthi khona-ke abantu babe nokukholwa ukuthi sisekelane leZANU sizathatha amanyathelo aqinileyo ukutshengisa abantu ukuthi hhayi labo akade besenza lokho okutshengisa ukuthi sisekelane leZANU.
umnumzana Abednego Bebe ngomgcini sihlalo webandla le MDCT. Kulife Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sikhangela udaba lokuhlaselwa kwabokuza abagoqela abadabuka eZimbabwe izizalwane zakwele South Africa eDurban. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Abalwisana lokulungisisa umonakalo odalwe lizulu lesiphepho ele cyclone Idai kwele Mozambique sebebhekane lolunye njalo uhlupho lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo se-cholera. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni afana leBhilithane, iMelika, Australia, Canada lamanye ziyaqhubeka ngemizamo yazo yokuqoqa uncedo olumele luqondiswe kwabehlelwe ingozi yezulu lesiphepho elidale umonakalo omkhulu eManicaland lasemaSwingo. Abenhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative labo bamanyene lezinye inhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithane ekuqoqeni loluncedo. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Freeman Ncube ochasise okuningi ngabakwenzayo.
Sihlangana lama organizations amanye athize bathe bona kungcono ukuthi kuhlangene kube ngabantu bonke sibamba sizama ukubambana ukuze sibone ukuthi siyancedisa. Sakubona lathi ukuthi into enhle kakhulu leyo ukuthi sisebenzisane le embassy le government yase Zimbabwe kodwa through embassy yase United Kingdom kanjalo. Bekulabanye ama organization nje akuphuma ku diaspora lawo akade busy encedisa ngaphandle kwawo lakade sebevele sebeqalisile kanjalo kodwa thina siyibone ukuthi sibambane lenhlanganiso eziningi ezinye kade sesisebenzelana lani le embassy yase United Kingdom ukuze sibone ukuthi sikwenza kube kukhulu sincedise siunit A1 singabantu banye sibambane njalo.
Wesele kubuthanisile lapha ikuphi sibisibili
impahla seziziningi sokulamasaka lamabhedi lamabhedi ase amaningi ukuthi I think ngaba ngama container 4 or 5 angaba khona kathesa ngaphuma ehamba sizama ngomzamo wethu ngokuthi siqogelele imali sicela abantu nje ukuthi sincedisane ngemali ukuze sikwanise ukwenzani ukuthi sihambise ama container lawo ngokuphuthuma masinya ukuze abantu bakwanise ukuthi bathole izimpahla, ingubo, izicathulo, into ezinjengazona lezo lezinto ezinjengabo i-medication esathi amaphilisi obandage lani konke konke izinto ezinjengazona lezo sokuhlanganisiwe.
Njengangale Mozambique kuthiwa sokuqhamukele lomkhuhlane wesihudo se-cholera, lina lani likhangelele ukuthi liyencedisa lapho kuqhamuke umkhuhlane wesihudo?
Organization nje eyinye evele eyaqala ngavele ukwenza iZimbabwe Diaspora Cholera Crisis ngamadokotela ahlangana bathi behlangene bathi kungcono bayenze. So bona lawo sebekubonile lokho ukuthi kusokulento enjalo eyenzakalayo, so babhizi lawo bayahlanganisa ukuthi babone ukuthi bangakwenza njani ukuthi bakuvikele ukuthi kungangeni kakhulu nganene ngapha eZimbabwe.
Ale sabeli na imibiko esiphuma yokuthi uncedo lolo engxenye alusaqondiswanga ebantwini abavele beqondane lokuthi bathole lolu ncedo.
Asikezwa kangako ukuthi sokulento enjalo engabe siqalisele ukwenzeka, kodwa kuyukuthi thina ngapha sizama ngendlela zonke ukuze sibone ukuthi izinto lezo esizithumela ngapho ziyafika siye zenze lokuthi sidinge kulabantu nje sibacela ku team yethu ukuthi bahambe bafike bayebona ngamehlo ukuthi kube lesiqiniselo ukuthi abantu be diaspora bakhululeka inhliziyo zabo ukuthi kulabantu seke bahambile babona ukuthi izinto lezi zifika and zifikela ebantwini lawo abahluphekileyo njalo abazidingayo lezo zinto.
Emalini lapha selibuthanise ngakanani?
Ngikhangela ngama-different organization njengoba ngisitsho ukuthi abanye kade ngaphandle. Abanye i-target sifika kubo 60,000, enye kade ngibonile singena kubo 14. Thina ngoba sisile almost 4 days sikuqalisile lokho, we are already hitting i-target ka-5 at the moment, but yena okwanamhla angikakhanyeli sisibile ngamandla, but i-target ethu sifuna ukuthi ibe ku-50 to 100,000.
Ukubamba kwabeZimbabwe ukuphathisa kule ingozi ukubone njani wena?
Ukuthi ngiyajabula ngoba okunje angikaze ngikubone ukubambana kwethu. Akuzange kube lokuthi lo ngubani, lo uvelela ngapi, loba kunjani, sibambane njengemuli yaseZimbabwe. Kukujabulise yazi abantu abaningi kade bengathembi ukuthi kungenzeka lokho, and ngikhuluma nginje kutshengisele amazwe angaphandle ukuthi eZimbabwe singamaponti beZimbabwe siyakwanisa ukuzenzela izinto zethu, singacelanga ngaphandle nxa singabambana. Kube kuhle kakhulu sibili, and abantu lakhathesi lokhu bethulile izinto, lokhu bephosele izimali, lokhu bencedisa befuna ukubona ukuthi abantu abasekhaya abahluphekileyo labo bayathola usizo.
Umnumzana Freeman Ncube isiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Development Initiative wabekhuluma ecingweni ekwelebhilithane lo Praxedes Jeremiah weStudio 7. Ezemidlalo lamhlanje, iqembu elimela eZimbabwe emdlalweni wenguqu ngelinye lamaqembu amahlanu azamela umhlubo lowangezansi wezwekazi le-Afrika kumncintiswano walonyaka wokudinga intshantshu zezwekazi le-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe liphumelele ukuyadlala kumncintiswano walonyaka we-Africa Cup of Nations ozaqhutshelwa elizweni lase-Egypt ngemva kokunqoba elikwenze iqembu elimela ilizwe le-Congo Brazzaville ngethukanya ngensonto enkundleni ye-National Sports Stadium. Limpumela itshiye iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elithumi lanye kwisibaya sika-Group G, kuthi elinye iqembu eliphumelele kulesi sibaya ngele-Democratic Republic of Congo lona elinqobe le-Liberia nge-1-0 laphutsha lile miklomelo yithoba nemibili. Abahlohlele iqembu leZimbabwe ngabagadli uKhama Billiard kanye loKnowledge Musona. Umsona ungenjalo ukapteni weqembu leZimbabwe ukhuthaze ukuba kuqalwe masinya amalungiselelo okuyaphatheka kumidlalo ye-AFCON yona eyaqala ngenyanga kaNhlangula.
Okuqakathekileyo ukubana siphangise singene kukhempu njalo sithole imidlalo yokuzwana amandla eqinileyo. Okumqoka ukubana thina sibe namalungiselelo amahle njalo siphangise ngazo zonke indlela ukuthi sitholakale kukhempu. Singenza njalo konke kuzahamba kuhle njalo okunye konke kuzazenza.
Amanye amazwe asemhlubulweni wangezansi yezwekazi lase-Afrika azaphatheka kumidlalo ye-AFCON ngabalisa ele-Angola, ele-South Africa, ele-Namibia kanye lele-Madagascar. Ngokwesine ukuba iqembu leZimbabwe liyedlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ngemva kokuba liphatheke kumncintiswano oqhutshwe ngomnyaka ka-2004 oqhutshelwe elizweni lase-Tunisia, kuthi ngo-2006 liphumelele ukuyadlala kumncintiswano oqhutshelwe elizweni lase-Gibhite, ikanti ngomnyaka ka-2017 libe ngelinye lamaqembu aphatheke kumncintiswano oqhutshelwe elizweni lase-Gabon. Kuyo yonke le mncintiswano iqembu lama-Warriors aleni lisanga ukudlula kusigaba sezibaya. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamajumi amabili lantathu libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele-Mozambique ngolwesihlanu olwedluleyo. Lawa maqembu azaphindana umphehlo kusasa ngolwesibili esigodlweni iHarare, njalo iqembu leZimbabwe elaziwa ngokuthi ngama-Young Warriors kumele linqobe ukuze lidlulele kusigaba esilandelayo esomncintiswano we-Under-23 Total CAF Champions. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga jahele dala kwanele mthwakazi, kodwa singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Ezinye izidumbu zabantu abafele engozini yezulu lesiphepho zilokhu zingakakhitshwa emhlabathini lapho ezigqibeleke khona ngoba uhulumende uthi akalayo imitshina engenza lumsebenzi. Kwanele olivalelisayo ngontungami Linkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.